umuntu ongumongameli kumele amaZimbabwe siwazi ukuthi sifuna umongameli onjani, sifuna ukukhokhelwa umuntu onjani. Umuntu lo okhokhelayo, because thina singabantu abalosiko lethu abalama-values nebevuti, akukhathalekile ukuthi umama kumbe ungubaba, umuntu lo kumele ebe ngumuntu esimbona ukuthi umuntu ongasikhokhela, asihambele emazweni wonke, asikhulumele ukuhle, akhulume njengomZimbabweni ukuthi ngizasala ngingayangekanga. Akukhathalekile ukuthi ngumama kumbe ngubaba. Nxa abantu beZimbabwe belokhu besacabanga ukuthi kumele kubusobaba kuthi sisesemuva.
Nxa sikhangele kathesi Mamtongwa, ungathi laba abakhankasela ukuthi bakhethwe ukuba ngabomongameli bame njani? Sibili lapha sikhuluma ngonkosazana Thokozani Khuphe, siphinde njalo sikhulume ngonkosikazi Joyce Mjuru, labanye abathize akutsho khona.
Uyabona ukuthi kwesinye isikhathi ngikhulume ngama-values okuthi sibe ukuthi umuntu nxa esiya sikhokhela kuyini okumele sikukhangele emuntwini, and zona lezi zinto esizikhangelayo emuntwini ziyakhangela ukuthi umuntu lo vele ubevelezelela ngaphi esiya, esingathi i-track record yomuntu empilweni. Nxa sikhangele uMakhuphe kathesi, sikhangele lo Joyce Mjuru, balezabo abalazo ezenza ukuthi abanye abantu bakhonone. And mina ngingumama, I'm one of those people abakhonona, because angikwazi ukuthi nxa kuhlangene le history yabo, nxa sebephambili laphana sebengo-president bethethwe ngabantu, bazalimela yini iqiniso.
Nxa sikhuluma khonapho sibili kukhuluma ngembali yabo, kuyini onganoni yakusola?
Unkosikazi Mjuru wahamba empini labanye amantombazana, wabuya waba le nhlanhla, wangena kuhulumende, waze wayafika ukuba ngu-vice president. Nxa ngikhangela ukuthi labana abantu wayehambe labo empini, wabaphakamisa yini njengomuntu wayesazi iziswelo zabo, wayesazi izinto engingathi ngama-challenges abahlangana lawo besempini. Angiboni ukuthi wabaphakamisa. Mina ngibona ngani waphakama yedwa kwaze kwamehlula, kwathi sokumehlula wasebuya sezenza yini ngani pho wayephandle kwezami mina wayephakathi. Engingakuthandanga ngaye ukuthi esehambe e-South Africa ti mina ezinye izinto ngangingazazi, ngangingazitshelwa ababerika, kodwa ngikwazi babe-rika njani. There is only umuntu ongacabangiyo nguye ongakubhiliva lokhu akushoyo, ongakukholwa ukuthi sibili uMjuru igcilelo liqiniso. Yinto yokuqala engayisolayo ngaye.
UMakhuphe-ke umsolani?
UMakhuphe usungule inhlanganiso, waba le nhlanhla ngenxa yokuthi nguye obengumama obephambili imele labantu. Mina isolo yami ekuthini ukuthi lapha bekhona bengithisa ukuthi ngangimbona esiba ngumuntu ofuna ukuqoqa abantu abafake ndawonye i-unit. Ube phakathi kwe-MDC, MDC yadabuka phansi, abanye bayale onxube yena wasala. Khonapho kusaleni kwakhe there was a lot of things that were said about Makhuphe. Waya phambili waphuma obithi wasala. Namuhla ube sesele lakwe-Chamisa, angathi kumbe bamgode ngemuva kumbe bamenzeni, waphuma. Mina at all those times i-party leader njengomama obengimkhokheli bengithisa ukuthi ngaye kuthiwa ngangimuzwa ethi hayi bantu asihlangane nini sibuthane nini. And mina yini khona lokhu itells me ukuthi kumbe it's a sign ukuthi nxa esephambili ngale kungaba nezinto ezinjengazona lezo abantu sebedilika phakathi, umuntu azasimela yini asiqoqe asihlanganise nxa esileki kusihlanganisa izikhathi zonke lezi ekhane ngani kuthiwa abantu becomplaina babebhale ngani nguye onayo phakathi ozungazungayo. Wehluleka ukulimela iqiniso ukuthi kathi bantu obusehlukanisayo kuyini akukhulumi. Lanamhla kakasitheli ukuthi obusehlukanisayo kuyini, sokuhlungule nxa ukuthi usewile yena.
Ma ukuthi sikhangela-ke ukuba ngabantu besilisa lokho kuthiwa yipatriarchy ngesikhiwa, kuyasebenza yini? Abantu bavele sebakulahla kumbe lokho kukhona ukuthi ha umuntu lo ngumama asoze asimele?
Lokho kukhona, kugcwele kakhulu. And ngingeke ngisho ukuthi uphakathi kwabantu laba abangu-2 engikhulume ngawo lapha sebemi khona kwakuyi-patriarchy. Bona abantu laba abangu-2 engikhulume ngabo they had an opportunity to fight i-patriarchy ukuthi balwela abanye omama ukuthi baphakanyise. Leyo yinto egcweleyo njengokukade umbuzo wakho uqalile ukuthi abantu beZimbabwe bayi-ready for Zimbabwe a woman president. Isizathu sokuthi abantu beZimbabwe bengabi-ready ukuthi bangunqune kumuna sonke omama labo baba, because kulabo mama labo bacabanga ukuthi ha singabusa ngumunye umama o baba bathi hayi vele umama akumelanga ukuthabulise kumele abe ngemva kwendoda.